So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alitshona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babuye ngobuneni bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubekiwe namhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqhathisa i-funeral nale kababu Tsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane lokhu bangokuvalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba ushahela, sibone.
Abantu abaningi basole kakhulu uDlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxele intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwasekusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, wathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi uMuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke ele-Afrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo? Sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu.
Yesibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acatshe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisela ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala ngoba bethwele abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezivalisa u-Opa Mtshinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisileyo, wahle waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona. kodwa akasane lisanga kuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okube yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala ukhuphe tshaywa ngincane kukhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya.
Unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kukaChamisa nguyo omchile ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze wathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade sethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe ngiyolahlekelweyo. Umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi iziphatha amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko wokuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.
Alo ke uMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBukera. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lonobhala oqoxa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bed Nico Bebe osinde ekutshayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT.
Okumangasa abantu ukuthi kube lamayouth amayouth lakasikwazi ukuthi abezela ngapi kodwa esikunanzelele ukuthi kade ehlabela esithi Chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sacuna sesincedwe sivikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngamayouth la sacuna sengena komnye ukwabe wasengena emzimba bathi ngenani lapha ekhithi sese sekhitshini bazama ukujika amatshe betshaya indlu liyana babona ukuthi akuna nto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha isikhuni wazama ukuthi atshise indlelana siphakathi fortunately izulu belisile so indlelana angayisalayithanga.
Manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulo mango mbijana?
Besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu sifuna ukuthi siye khuluma kumama umama uTsvangirai sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza. Hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene endlini komama uTsvangirai sigcineke sokuyisiphithiphithi soneso sose singabantu abatshaywayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu bona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi.
Sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo.
Bakathi Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu singathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi suqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi suqalisile.
Umonzora ke sizwa kuthiwa laye uphose wachayo
kade sisonke kade kunguma ukuvipha umkhube kungumonzora kuyini.
Lo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera. Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa. Lomanje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli kugoqela umsekeli kamnumzana Tswangirai uDr. Dokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu esindebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kuka Morgan Tsvangirai into embi eyangisa kakhulu etshengisa kakhulu ububi bephathi yesibusayo iZANU-PF ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathi khasa kuhle kuhle bona laba bantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phesheya kukaChanga useveke badiklea impi ukuthi kuliwe kafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekileyo umuntu opamanzekileyo uchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe-MDC so ngabantu esebesetshenziswaleli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ivaleka eMorgan Tsvangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF basebekhontrola esenzuzabe ngaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe umkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona susela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba yesuccession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTsvangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadlamabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTsvangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathisa i-funeral nale kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone sibadlakela sibone siba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mna ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade zathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi aneneqiniso yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulomunye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTsvangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eGuhera emfeni kaTsvangirai kubonisa inkethabetshabi esebantwini baseshoneni. Kubonisa ukuthi abantu besindebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni. Njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale ecotshwa emfeni kaTswangirai obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athola abantu bakithi emathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka Maulele, Studio 7 sesitholakala ekuseni seni ngo 6:30 AM.
Kuhlelo lweConnection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe zinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekhiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazo weGukurawundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona, abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation. And the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besiqolisa bathuma abantu besishonele. Not to that.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi ikhomishini le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalayo, phela ngabe kuba khona amaVenda.
ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangela inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa i-commission elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona, and into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna amasizi abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sivanda ongumqondisi weShalom Project esebenza njalo leqembu leGukurawundi Focus Group yena ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba, ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale, njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amachumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo, kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi basebe demonstrate bazananzela ukuthi still have to move forward, kube le way forward, bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani, ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe, njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele, njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele.
Isathi sike khwepe between khwepe nkadioma bekudero sloku lapho kwakuthila zona sathi kasama kwakuqanyile nakhona amaNdebele wonke engamalanga ye isibulwa kanjene ngabe sathi kasamisile bhasini kwethuza kwathi maNdebele uko masishona uko.
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini, njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo, ngokwazi kwabo, ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi sayenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengekhomishini bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengekhomishini siyengeja ama stakeholders wonke, especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram leyi.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Lokhu sikudaba lunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Iningi lithi commission le kuzamelelayo ibunjwe kakutsha. Okuningi asizweni ku-Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu abelikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela i-commission le ebunjwe ngayo, lisithi igcwele abantu bezombangazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe weGukurawundi. Amalungu e-commission le abekulumhlangano abalisa usaphethe isikhundla somgcini sihlalo umka-Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere, umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebele Nolesi Ncube, umnumzana Godfrey Chada, nonkosazana Patience Tiradza, umnumzana Mbuso Khuzwayo webhethu likaZulu uzole indlela le i-commission ebunjwe ngayo.
Igcwalisa amashona wafaka iNdebele eliyi-1, angikwazi whether it's able to address the problem or ukuyigqibela kumbe ngemali.
uNkosazana Juliet Nkiwane yena uzwele amalunga ale commission esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumini ngiyakugula wonje yodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabo-2024, sasishena sithi nasesedia.
uNkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amanye zilawona amanye akhona ezingeleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, cela ukuthi kube le-justice ngoba i-peace lokuthi ngiriconcile nomuntu yena engangizange ngimbone kumbe kungabesele justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le commission aveze akwaziyo ngodaba lwegukrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le commission ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunde eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza katalala ukulwisana lamaqembo amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela omnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqeshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
uMafu osephendukile ukuzoqeqesha kwele Botswana uthi lokhu engakatholi imali yakhe ngamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili R200,000 ayikweledwa liqembu leMotshwedi Center Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqesha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhadala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklub lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayireporta kuzifa ngapha i-BFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabayithi ekhaya, so ngisamele labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli lana angeke ngayisebenzisa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha ulalutho uMafu azalwenza.
Yabona abesenda Chiefs bayasihlekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngani, into yami vele izasifela njenjalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwa ngoba ngiyabatrust abakithi ukuthi bazamncedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda uMafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Siyabonga Ngwenya. Ihlelo seluphelile, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.